Aba ku VOA Ndebele.
Ni vuma njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesine mhla zilithumi lanhlanu kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje. Uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana lebandla leMDC.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa lokele sifiso zokubulala abantu. Njalo umhlaba wonke jikelele usubona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla leMDC.
Abakubandla leZANU-PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa nguhulumende kaMnangagwa.
Angilalwazi simile ukuthi kula bantu abathunjwa. Ngizamile ukudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kula bantu abathunjwayo.
Amabandla ezokholo lwesiKristu athi kumele uMnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa balungise konke okuhlupha abantu beZimbabwe. Sizalethulela ezomculo lokunye okunenginengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakwelemelika uthi kubi kakhulu ukuthunjwa wabalwela ilungelo likaZulu abanjengomnumzana Tatenda Mombeyarara othunjwe izolo ngabachatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensita abamtshaye bamtshiya ethe daca egangeni ebuke unyawo wathelwa ngomhluzi omsubule umzimba. Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo ngesikhathi ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukutshengisela emigoqweni kusasa likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa achothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa nguJamisa uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi sile jaha elikhankasela amalungelo oluntu kuTatenda Mombeyarara ukuthunjwe ngabantu abakade behlome bephelele. Bathe sebemthumbile bamtshaya bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla leMDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kaMnangagwa ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoluthi.
Uma Khumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa lokele sifiso zokubulala abantu. Njalo umhlaba wonke jikelele usibona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla leMDC ukuthi ibandla lezana umsebenzi wabo yokubulala abantu, ukudlwangula umama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvule amehlo ngolesihlanu ukuze libone iqiniso ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngokutshengisela ngoba sesikhulumile baqamulela isigodo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumusane umlotha kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla leMDC ukutshengisela esiza kuyenza kasidingi umsindo, sidinga ukufikisa iqiniso kuhulumende yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayethusa kakhulu ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesikhiwa i-re-engagement ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhuyana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu esithi international crime i-torture. Siyakwazi ukuthi convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe kumele umuntu nxa ecala abotshwe athonisiswe, kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe lokhu kutho ukuthi ilizwe nxa kunjeke selephule umthetho womhlaba kuzaba nzima ukuthi sithole impumela kulokho esikwenzayo ukuthi sizama ukuthi sidlale lamazwe omhlaba njengoba besijeziwe ezinye ezomnotho ama-sanctions ngabangela ukuthi kathesi ke ilizwe leli lithole selisethezwa futhi amanye amacala okuhlukumeza ilungelo loluntu ngindlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamiswa lokho ukuthi abantu bahlukuluzwe abantu bakholise ilungelo labo nje njengoba libhalwe kusekelo sombuso seZimbabwe ukuhlukumeza lokho hayi kutshengisela ukuthi hayi sesisehluleka ukuthi silandele isekelo sombuso elizweni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla lezano PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kamnangagwa kuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla leMDC elifuna ukutshengisela emgoqweni.
Angilalwazi siluthi kulabantu abathunjwayo. Ngizamile ukudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo. Kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imbiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende besenza khona okungabomo izinto zangabomo nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kulezi zinto ezinjengalezi. Imbona ngani okukhona nje lokuthula angazi ukuthi kati laba bantu bakuthatha ngapi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
Ugawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukuze lithi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizweni lokwana ukuthi abantu badibona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha bethatha impahla zabantu betshisa impahla zabantu besenza yonke into enjengaleyo. Hayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana ngasoze kwenzakale futhi abakhangela ngezokuvikela abantu konke lani yonke into enjengale bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo yiko uhulumende inyathelo lithathayo. Okuningi engikubonayo mina ikuthi nje asambe abantu bakhulumisane xa kule enye into ukutshengisela lokhu kugijima lokhu ayisikho. Abantu batshengisele ngokukhulumisana abantu bahlale phansi njengayizolo kanti kwehlulane ingani izolo lokhu onkomo labomgabe besilwa izaphu lezanu kungabonwa bahlala phansi bakulungisa ngokukhuluma. Ngesikhathi sedlulayo ku-inclusive government eyabakhona phakathi kwamabandla amanye MDC lezanu PF kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa kwehlele phansi azange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonoko. Nganamhlanje futhi ukuze kulunge konke khonoko esikudingayo ukuthi kulunge njengamaZimbabweans asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe. Ngithabele kakhulu mbona ubaba uMalema ethumela imbiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu lina ukutshengisela kwenu lokho elifuna ukukwenza ayisikho lina ekwenu khangelani phambili lizwele abantu izinto zilungele abantu lisebenze ndawonye lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho loludlulileyo ngokunjalo yikho sekukhangeleyo. Bakithi akube njalo njengamaZimbabweans ukuthi abasiyakhangela khona kokuphela. Kodwa imbiko leyo seziswelakale abantu abasizondayo bazavele ukuyikhipha imbiko yokusixabanisa lembiko yokusidiliza lembiko yani engamanga engayisiyo engayisiyo qiniso ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona eZimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho. Amalunga enhlanganiso yokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations ayenze umhlangano izolo lomnumzana Nelson Chamisa ocanda indlela angakhulumisana ngayo lomongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye walabo abangene umhlangano lo umfundisi Kenneth Mutata uthi badinga indlela yokuthi ababili laba balungise okuhlupha uZulu eZimbabwe. Umfundisi Mutata uthi bakubone kuqakathekile ukuthi baphendle indlela zokuthi uChamisa loMnangagwa bahlale phansi bahlenge ilizwe elilomnotho obhidlika okumangalisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumele sikamongameli webandla le-MDC kanye leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF. Okwamanje othi sikhangeleke kwethulwe ngamaphephandaba lemsakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Unobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mpupurayito Garebi uthi bazathwalisa nzima abantu abakumabandla aphikisayo abafuna ukutshengisela emgoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho kweleZimbabwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation. Inhlanganiso yomdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association isimise abadlali bonke kanye labaqeqethi abakuqembu leZimbabwe Warriors elayangisa ilizwe emidlalweni yomncintiswano weAfrica Cup of Nations kweleGibhithe. Iqembu leZimbabwe Warriors lanqotshwa okuyimangalisayo ngeleDemocratic Republic of Congo, okwenza abanye abantu bacabangele ukuthi kulabadlali abadingwa ukuthi badlise emidlalweni le. Sokudingwa abadlali labaqeqethi abatsha abazangena kuqembu leZimbabwe Warriors. Kusenjalo iZifa ibika ukuthi wayengumongameli wenhlanganiso le uMnumzana Philip Chiangwa, lowayengumsekeli wakhe uMnumzana Omega Spanda, kumele bengavunyelwa futhi ukuthi bengene kwezemidlalo yenguqu. Sokuyisikhathi senu okwamanje ukuthi likhulume konke ke elikufisayo. Liyakwazi ukuthi kumele liyenzeni, thatha ke iWhatsApp yakho ufithizele isibonelo sana sokukhuluma ubesosithumezela umlayezelo kunombolo ed 01 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathene namhlanje.
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, mina igama lami nguRafael Mavela Ncube. Ngiyawusekela kakhulu umbono webandla le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi kube lokutshengisela siphunona ngomumo womnotho nokuma kwezinto elizweni. Izinto zivele kazisamanga kuhle. So kumele sisende i-message ku-government. Singayisenda njani i-message ngaphandle kokuthi kube lokutshengisele okunjengakhonokho? Sifuze sitshengisele ukuze i-government ibone ukuthi sile msolo esiyisolayo kathesi i-toll gate ithi $15 imota ezincane, amabhasi lamagonethi aselalamela i-$50. Kunzima, isinkwa sisithenga nge-$15 emashophu khonapha. Kunzima, akusadleki, impilo isinzima. Nxa uhola i-bond uhola 480 to 500, akunje ukuthi uphila njani labantwana ngendlela enzima kangaka. Sokumele mpela sibili kufanele ukutshengisela. Mina ngiyakusapota kakhulu, ngiyabonga.
Hayi, mina kade ngarekhoda ku-Studio 7 endabeni ze angazi ukuthi noma ngirekhoda ngesikhathi esirong noma ngirekhoda kanjani. Ngiyacela basakazi, uma ngabe nizowuthola umlayezo wami lingitshele uma ngabe ngirekhoda ngesikhathi esirong, ngoba angisekho sure. Ayibali umyalezo yami ngiyathumela, sengaze ngabeka phansi, sengiqala futhi namhlanje ngoba phela akusizi ukuphela umoya. Ecela bandla ningifake nami emsakazweni ngike ngikhulume nje okungaphakathi kwami njengoba lisiphithuba lokukhuluma. Ngiyabonga.
Lokho ngiyakusekela. Mina okuzokwenza kufanele kwenzakale ngolwesihlanu okutshengisela eZimbabwe ngesimo sokukhona sokuwa komnotho, abantu bezwakalisa izikhalazo zabo njengawo wonke amazwe omhlaba nje. Ngiyakusekela kakhulu iminkosi nathi ndilobo. Angathi kungaba lo mphumela omuhle, ngoba lokho okwenzakala elizweni kunzima kakhulu. Ugetsi uhamba ama-hours 19 hours yonke. Angikhuluma ngokomsebenzi, ilizwe liyafa, singaphandle kwamazwe siyahlupheka. Kunjalo abasifuni, asinamaphepha ophila kulawo mazwe, siyahlupheka. Sazi ukuthi siphephele ngenkokheli zeZimbabwe ezingamazela, zona lokho eziqhubeka zitshontsha zisiya phambili. Mabona begula baya kwamanye amazwe bayokwelatshwa, bayafulaya bebuye ko-South Africa belatshwe. Labantu ababo labazukulu babo ababawutshelwa amaphepha lokuthi amapermit, bahlezi kuhle badla izimali. Into esiyaziyo leyo. Kodwa thini isizwe seZimbabwe ma betshela amanye amazwe ma bewinile kulolo khetho bathi bavotelwe yithi, kodwa esihluphekayo sihamba amazwe ngamazwe sihlupheka, kanti kuyaze kuphethe ngani vele?
Yebo yebo, ku-Studio 7 lingabe litshona njani lapha likhona? Ye, ngufoka kasela ke lapha uCloud lapha kobulawayo. Hayi, ngithi phambili nge-demonstration abantu asidemonstrateni, sikhulume izikhalazo zethu, sikhale kuhulumende ngalokho esifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakugcwalisisa ezithembisweni zakhe azenzileyo ngesikhathi sama-election. Ngithi ke asambeni sidemonstrateni, singadilizi izinto, singalwisani kungabi lokulwa. Let's demonstrate in peace, in love. Singabantu abakhulile abeZimbabwe, I think we are mature now ku politics. Okufunakala ukuthi kube le peace njengokuthi singabantu bani. Ye ubuntu buqhakathekile kakhulu. Let's do it.
Yeah, izizwe lami Caroline Moyo. Ngithi mina ezo abantu bakumphakazi abayekele indaba kaThamisa bengangeneleli kulo ukhetho lolu, ngoba ngibona mina kuzobotshwa abantu bakwamphakazi kuphela, kube abantu basemashonaland angeke beze bebotshwe. Abangangeneleli ngitsho kabakuyekele kunjalo, ngokwabo khona bebezinzile bona bodwa.
Ngiyabingelela abasakazi abathandekayo lapho okhulumayo ngohloniphani Moyo owaseNtebe ngokuzalwa. Khona mina ngokubona kwami kungasomqondo omuhle ukuthi bengena esitaladeni, ngoba kuyabangela nje ukuthi abantu begcine besifa nje ngento engelamsebenzi.
Ngiyabingelela msakazi. Ngihloniphani Inkomo mina igama. Leyo match mina ngiyayisekela kakhulu MDC. Ngithi lowo msebenzi abawenzayo wemarch, imarch ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu, ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni, nathi sihlale ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kaBomnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho, ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu, kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lo mzabalazo mina ngiyawusekela, ngithi phambili ngawo. Ngiyazibongela msakazi.
Yes, siyabonga kakhulu ke kulapho basithumezela imilayezo letshiyeneyo ke lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni. Lisithumezele ke imilayezo yenu kunombolo ethi 012024650318, leyi ke iWhatsApp phela. Siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuthi kulomuntu odubule amapholisa ayisithupha ePhiladelphia kuhonamba kwele Melika, endaweni lapho amapholisa abedinga khona abasebenzisa izidakwamizwa. Abesifazane abaningi batshengisele izoloko leBrazil bekhonana ngeholo eliphansi emapulazini lakwezinye indawo. Kubikwa ukuthi ibutho lakweChina selingenele kulokhu ke okweHong Kong okulabantu batshengisela khona. Uhlelo lwethu zilandaba lapho esikhuluma khona ngamaqhawe alwa impi yenkululeko. Namhlanje sikhuluma lobaba uNkosilathi Jiyane. Ubaba uNkosilathi Jiyane ukhona ngale ke eVictoria Falls. Baba Jiyane, siyawamukela uhlelo.
Hayi, siyabonga Mnumzana Thipi.
Ye, akusitshetu ngaphi khonapho?
Kade ngisemaphandleni ngilapha eChisuma, kucwadlana nje leVictoria Falls.
Singathi wena ukubandla liphi Baba Jiyane?
Mina ngubandla elibusayo eleZanu PF.
Yes, singathi ke nxa sikhuluma ke ngamaqhawe ungathini khona?
Amaqhawe ngabantu abaqhathekileyo njengoba lisizwa uba ngabalweli benkululeko, abathiya imizi yabo, bathiya imisebenzi yabo, bathiya izikolo, bahamba baye emazweni bayafundela ezembhobho ukuba bezolwisana lombuso oncindezelo owawusenziwa ngamakhiwa. Yikho sibakhumbula ngakho ukuthi ngamaqhawe akithi asimsebenzela kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ubona ngazani ke nxa sikhangela kwele Zimbabwe amaqhawe aphethwe njani, aphilayo?
Yebo, kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo. Singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 baphiwa imfanelo zabo. Yebo, lapha lalaphana bakhona abakutholayo inzuzo zabo, kufundisela abantwana ezikolweni lokhu lalokhuya. Kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo, sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesisindo sawo. Kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu asebenzela khona.
Singathi angabenzelani uhulumende ona ngokubona kwakho?
Nake khonapho kuthi kuyandithinta kakhulu mina impi yenkululeko ngayibona. Angihambanga empini, angeke ngithi mhlawumbe lami ngumjibha, kodwa-ke singabantu ababethunywa besabala izimota zamasotsha zamakhiwa hamsele obhudi ukudla lapha ababedlela khona. Mina ngokwami sibili mbona uhulumende ngabe kulezicelo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi asicalisise lokhu lalokhu. Of course okunye kuba kwansi ukudlulisa amalawulo, kodwa-ke mina ngibona uhulumende kalo kabanike udlebe ezwe ukuthi bakhala ngani, abenzele khonokho. Kati siluzane okunjengokuthi khona yebo kambe basemapulazini bakhala ngokuthi mhlawumbe labo bephiwe lamamayini, baphiwe lokunye, izinto ezizakwenza ukuthi labo bebone ukuthi ilizwe leli lezimbabwe balisebenzela ngempela, bahlezi kakuhle abantwababo abazulu ezizukulwane zizahlala kakuhle. Ikakhulu uma siqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe ahlezi kuhle. Ungakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle. Pho abethu laba abalwe about 40 years ago, shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela ebona behlezi ngayo khathesi ilizwe lezimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, uyayibeka lindaba ukuthi isikhathi sesiphelile. Ungaphosa ukugcina khonapho Baba Jia?
Mina ngithona hayi okugcine ngawatho ukuthi sikukhumbula amaqhawe ethu abashiyayo abaphilayo, sibahloniphe ngendlela efaneleyo ukuba lathi ilizwe lezimbabwe libe yilizwe elihle elihlonipha abantu abakhulula ilizwe ebunzimeni.
Ye, nithathe lelithuba ukuthi mboke ubaba uNkosilati Jiyane. Nkosilati Jiyane ukhona ngale ke eVictoria Falls. Ungathinela kusasa Baba Jiyane, siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga kithi.
Womunjike sike sikhangele ngamafutshane okwenzakala kule Melika. Uhulumende weMelika usezama ukuguqula indlela abantu abathola ngayo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe okungaphansi kwalokhu okubizwa ngokuthi ngama-green cards. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi usefuna ukuguqula imithetho yokuthi abantu bokuza bengatholi ukudla lokunye nxa besanda kufika elizweni leli. Uhulumende uthi abathola lokhu abasoze bazuze amaphepha aqakathekileyo ama-green cards afunakalayo ukuthi umuntu abe yisizalwane seMelika esihlale okweminyaka emihlanu. UTrump labanye bakhe bathi bafuna ukuthi umuntu obuya eMelika abe ngulowo ozazimela yedwa kulokuthi athole uncedo lukahulumende. Ibandla eliphikisayo elamademokrats lithi akuqondanga okwenziwa nguhulumende kaTrump okhanya ezonda abantu bokuza. Kulamagqwetha ambalwa asehambisa udaba lolwemthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuguqula isimo sabantu bokuza ngendlela eyenziwa nguhulumende weMelika. Lokho-ke siyakwazi ukuthi-ke eMelika kwenzakala okuningi singazuthili thina. Ngakho nxa lifuna ukuthi likhulume ngokwenzakala eMelika, ngenani khonapho kuFacebook kumbe lapho khona-ke usithumezela umlayezelo usitshele ukuthi ukubona njani konke lokhu. Sisikhangele-ke ukuthi abanye abantu bathini khonapha-ke kuFacebook. Nxa sikhangela-ke baningi abantu abangenayo sibili bekhuluma bakufisayo. Okuqala-ke uClemens umzola Dube uthi livuka njani Baba Dube. Kulandele-ke uShepherd Ndlovu layo uyasibingelela, siyabonga kakhulu-ke madoda ekhaya. Mzilikazi Mabula uthi kukurawundi lokhu sabusa elizweni leZimbabwe. Kuzobuya-ke unomagugu Ngwenya la uthi livuka njani Mthembo, ingahle kakhulu. UVasco Imoyo layo uyabingelela, siyakubingelela lawe lapho khona kunapho ke Vasco. Kuzobuya ke uAntileta Chabanga uthi livuka njani ibakwethu. Sivukile kakhulu singazi lina khona ngapho. Sibone ke uAaron Dube uthi amavuko Mthembo, yebo ke mvuka Mthembo unjani lapho khona khona ngapho. Sibone njalo abanye abakhona uGift M Molusebeng uthi ngikhona mbokele Baba Dube, siyabonga kakhulu ke Baba Molusebeng. Then kuzobuya uMaziya Chongwe uthi linjani msakazi uGabule, asizwe into ayikhulumayo, asizwe ukuthi uya ngapi xa ikhuluma ngento eziningi. Khethiwe Ncube uthi livuka njani msakazi, sivuke kakhulu singazi kuwe khona ngapho lapho khona. Aaron Dube yakhuluma lapho uthi iqiniso abantu bayathunjwa libandla leZanu-PF kudala lakuqalisa konke lokhu. Siyabuza uyakhuluma lapho-ke. UThembelani Ndebele uthi MDC ingavumi ukuhlala phansi, kumele isebenze sibilokuzwayo. Msunduzwa Ndlovu uthi la ukhona khonapha siyabonga baba Msunduzwa. Kuzobuya lo baba uJason Maphosa uthi unjani msakazi, siyaphila kakhulu mfowethu. UVasco Moyo sebuyile njalo uthi kanti kudlala imlayezelo enjani khonapha-ke emsakazweni, siyathumela kutshalibali. Ye, thumela kuna manje sizawuyifaka ekuseni kusasa baba Vasco. Kuzobuya-ke omunye Sibontumbane uPrecious Dube uthi livukile Dube, kunjani-ke Precious. Hayi-ke okwamanje-ke sidlale ezomculo lamhla, siyaliphindela-ke ihlandla lesibili likaThemba Maseko umculi.
Eu ekuqaleni ukucula leli CD kube nzima kancane kodwa ke shuthi libe ithathe 3 years practice yakhona kodwa ke amandla kaNkulunkulu liphumelele laze laphuma i-album lokuqala lesihloko esithi lona ziyamazwa malusi kanti ngibhekelele i-album elitsha elizophuma mhlambe ngo-December wena lo 2019 futhi kanti-ke i-album lelo lizobe liqukethe ezinye ingoma ezintsha futhi isihloko salo sithi ilwa nesitha sami. Ingoma le ichasisa nzima kancane ngenxa yokuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo ozalusayo. Uma ichayikhode kanje zabe zisazi ukuthi kufanele ziphi. Kanti ke nathi ngithanda ukuxwayisa kakhulu abantu abaphendukileyo kuNkulunkulu. Isikhathi esiningi bathi babona again kuNkulunkulu. Bamele bekwazi ukuthi asikulahlekiswa ngabanye abantu. Asikuduhiswa njalo ngabanye abantu esibabonayo, esibazwayo ngezimanga ezincane. Thina sikhonza uNkulunkulu. Siyamazi umalusi wethu njalo siyamazi usiholayo ukuthi ngibani. Ngithanda ukuchasisa amazwi njalo ukuthi abantu sisuke sithathe ngento ezincane kakhulu, sibambe ngento ezincane, izimanga esizibona zisenzeka ngabantu engaphandle, ezinye ezingasisindayo. Kodwa ke ngingajaji lutho ngenxa ukuthi ngichasisa wona la mazwi ukuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo. Uma ichaya ikhodi ziyazi ukufanele zisibaye. Nathi sifanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu wethu ufuna kithi. Akekho umuntu ozobuya azibambe ngokunye okuncane. Silandele emuva. So ingoma lenichasisa kanjalo ukuthi chaza ngesimo esinjalo sokuthi siyamazi simkhonzayo, siyamazi siholayo ukuthi sihola ngubani.
Zalethulela-ke ihlandla lokugcina liyomculo kathemba maseko kusasa singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana lebandla le-MDC. Abakubandla le-ZANU-P F bathi akulaqiniso ukuthi abantu bathunjwa uhulumende kaMnangagwa. Siqhubeke lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo uNkosi Dube.